Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-10 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswa imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019.
Wahle wakhipha isibhamu ku-West la, wamshaya uhlambo oluyi-1 udadewethu, washaya umtwin sister wakhe uhlambo, wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila, wamphinda uhlambo lwesithupha.
Abalankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo owagcina laye ezidubula eJohannesburg.
Benilomunye ujaha khonapha umtshintshinjaha khona kokufuneka kodwa sehlulele ukupheni izintozakhe bezoboleka kuthi nkebincedise mama ngemali engaka ngifunekathi mama sekiyani.
Izakhamizi elizweni ezingela mali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yezesa isithi ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zamukele imali entsha eyohlobo lwezige. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswe imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019. Umantshi unkosikazi Tamara Chivindi uhlawulise ababili laba imali engamazigi azinkulungwane ezingamachumi amane 41,000 ziki ngokuchaywa okwenziwa umnumzana Mutshademba Muponde ngesikhathi sokutshengisela ukwenzakala endaweni eziningi zelizwe ngomnyaka ka-2019. UMaponde obemelwe ngamagqwetha alwela ilungelo likaZulu aweZimbabwe Human Rights Lawyers uzaphiwa njalo imali engamaziki azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,816 ziki. Yokuzwa ubuhlungu lokuyangiswa emphakathini akwenziwa ngemva kokuchaywa lokhu. Kodwa amagqwetha abemele amasosha athi akumelanga kugwetshwe bona ngoba amapholisa yiwo ayecele amasosha ukuthi abaphathise ekutshengiseleni lokhu okwathiya abantu abayisithupha befile. Abalankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo wagcina laye ezidubula eJohannesburg. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kukamnumzana Farajo umfowabo kaSamkeliso loAthalia asebedlule emhlabeni, lisinda baphenduli iqale ngesicelo somkhwenyana wakhe uJustin Mahlala othe ufisa kukhulunywe ngoba bengasazwani lonkosikazi wakhe. Ngemva kwemizamo yomkhwenyana eyokuthi kuhlanganwe noma kanjani, bagcine behlangana ngolwesithathu ngeviki ephelileyo endlini yomkhwenyana eBeria eJohannesburg.
Bese siba yi-6 mina unkosikazi wami laye uSibare labodadewethu ama-twin sisters lawo lomna wami isigcino uFred I'm sure khona somewhere lana. Then ngathi asithandazeni then sathandaza. So ngemva komthandazo ngathi singakhuluma ke isibare indaba yakho.
Umnumzana Joe uthi impica badala le iqale ngemva kokuba umuntu wonke esekhulumile sekulithuba lakhe lokukhuluma.
Ngisakhuluma laphana udadewethu wabe sithi hayi futhi uqedhe isikhathi for mina indoda angisayifuni ngoba isimhlukumeze for a long time.
Uthi okwalandela lapho yinto angakaze acabanga ukuthi uzahlangana layo empilweni.
Usibari wasukuma lolaka wahle wakhipha isibhamu ku-Westland wamshaya uhlamvu oluyi-1 udadewethu. Umfana lo uFred wahle wayeqa isofeli laphana waphuma izivalo wabaleka washaya umtwin sister wakhe. Uhlamba wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila wamphinda uhlamvu lwesi-2 wabuyela ngolaka washaya udadewethu umtwin sister lo uhlamvu lwesi-2 wabekhomba kulokuze nkunkosikazi wami mina. So lapho kwajima khona isibhamu wazama ukusikhoka sisala unkosikazi wahle wayeqa naye wagijima.
Bagijimisaneke lekhosikazi likaJoe waze wangena komakhelwane wacatsha. Ekuphendukeni kwakhe ke lapho azame khona ukudubula uJoe kodwa umbhobho wala. Ngemva kwalokho uphume phandle lapho azidubule khona. UFred ongumna wakhe kaFarai uthi lesi senzo simlimaze kakhulu enyameni lemoyeni ikakhulu nxa ekhumbula ngentandane ezithiwe ngodade wabo.
Angazi ukuthi ngithini siphule amandla nje because the sad part ukuthi we're all trying to fix things, not like bekuliwa, it was a good meeting, sikhuluma kahle trying to find solution.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu wethuswe isehlakalo lesi.
Bakithi bomama okungcono yikuthi umuntu ezame ukuphuma esimeni esinjalo kungakonakali kakhulu. Singahlali kakhulu ezimeni ezinjalo kuze konakale kufike esimeni esinjengesokuthi lobu sesithi sizama ukuphuma umuntu akasakuvumeli agcine ekubulala.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena laye uthi utshelwe ngamathe.
Ukuthi umbhobho kusibase return abantu bedubulana siyakugxeka kakhulu. Abantu abasebenza ngezibhamu emsebenzini, isibhamu kumbe umbhobho kawusale emsebenzini kuse kungavunyi lesibhamu endlini.
Amawele asedlule emhlabeni ajiye abantwana abayisithupha. Kukhangelelwe ukuthi kuzaqhutshwa inkonzo yenduduzo emakhazeni eKings and Queens ngolwesihlanu bese kusithi ngeSabatha ithimba lomngcwabo lilubhekise ekhaya entabazinduna uyangcwaba asebelele. Ngokusho kwabemuli, lesidumbu somkhwenyana laso sizaphuma ngesikhathi esifanayo laye esiyangcwatshwa kubo enkabazwe eMidlands. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Izakhamizi elizweni ezingela mali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yeZSICT ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zemukele imali entsha eziki. Ngakho kufanele kubhadalwe ngamadola eMelika kuphela okwamanje. Ngakwelinye icele iKhansili yakoBulawayo ibikwa ibingeyinye yakuqala elizweni ukuqeda ukulungisa inhlelo zokwamukela imali yohlobo lwezike. Embikweni owethulwe lamuhla ibhanga lelizwe leRBZ lithi isilinganiso sendawo zokubhadala esizilungiselele ukwamukela imali le sesifika kumachumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini i-90%, njalo abantu mali dlabuzane lokusebenzisa limali. Ukuhlaziya ukuthi uhlelo lwemali yezigi luthinta njani izakhamizi usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala osaphethe isikhundla somgcinisilalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Kunzima kakhulu izakhamizi azikwazi ukuthi kwenzekani. Azikwazi ukuthi kuyini yona le kuthiwa yiziji kumbe kuthiwa yiziji. Kathesi abanye bebezama ukuthenga amagetsi kuyehlula. Abanye bazama ukuthenga befuel bebe benzima. Asikwazi nokuthi singachika bani ukuthi asincedise ngakho.
Kodwa sikhuluma kanje kwenzakalani. Kuyathengeka yini ezitolo?
Akuthengeki kumbe kaba balemali zabezingena ngoba amahovesi kanye uyazakwanisa ukuthenga kumbe ziyabe zifakwe emafonini. bezabe sokuthi ngathi abuthengeka abantu bakhala ngokuthi abuthengeki lephiwe liyahluka ukuthenga loba yini kuyahluka ukuthenga kunanto ongayithenga kunzima ngaphandle kokuthi ube-interfee.
Kodwa selike lezwa abanye asebeyintshintshile limali emabhanga ukuthi ibe yiziki bese behluleka ukuthenga kodwa sebelayo.
Ye, benilomunye ujaha khonapha uyintshintshile njengakhona kokufunekayo kodwa sehlulele ukuthenga izinto zakhe. Ubezoboleka kini ukuthi ngicela ungincedise mama ngemali engaka ngifuna ukuyadinga amagreti kani wonke beyekuwa ngekhaya ngisali ngisala imali.
Manje yona le imali efunekayo yamagetsi i-US dollar abantu bayithola yini?
Uyakwazi ukuthi abantu besebejayele ukuthi vele bazithengele ngale i-USD besebejayele noma bebekhona labantu ababenawo amabhondi besebenzisa amabhondi ngakho besesijayele njengokuyinto kwakhona ukuthi bhondi i-US. Manje khathesi sokuvuka izigi leyo asikwazi ukuthi izigi kumbe ibhondi kumbe kuyini kodwa abantu besebejayele kubalungela khathesi sebeqala kutsha baqala into ukusebenzisa into kutsha abangayaziyo. Hayi angingatholo esebhadalile e-City Council lama ngingabhadala e-City Council beslophesilindile ngithi ngize lami ukuthi kulabanye asebehambile ngiyobhadala lami ukuthi kuyavuma yini kuyangiqhubekela nje nje njengenjayelo nje abantu beziphilela indwendwe minaya ngizibonanga ngoba abantu bayisabulahlekela njengakuqala lakhona abantu abalahlekelwa zimali zabo kakuphila.
Lo-ke ngunkosikazi Patricia Chabalala usaphethe isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Kusenjalo izifundi zemakolejini ezimbili ezibalisa umnumzana Nisbet Munyuki lo Valentine Ziko ezanikeza umongameli Emerson Mnangagwa amalanga amahlanu ukuthi akhiphe usibalukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushayabane esikhundleni ngoba engaqatshwanga ngokusemthethweni zigcizelele kuStudio 7 lamhla ukuthi zizakhweza lolu daba emthethwandaba kusasa nxa elokho engakwenzi lokhu ekupheleni komgwazo lo kusasa. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwale South Korea bezivota izolo kukhetho olukhanya lukhokhelwa libandla eliphikisayo. Ilizwe leRussia leKazakhstan asisuse izizalwane ezedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 emizini yazo kulandela ugcwala kwamadamu okubangelwe ukuncibilika kwamakhaza esnow. Kwezemelika, umkhokheli wokholo lwesiMuslim owakwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei lamuhla ufunge wagomela ukuthi ilizwe lakhe lizaphindisela ukudutshulwa okwenziwa isigodlo se-Iran ngele-Israel ekuqaleni kwenyanga yonale. UKhamenei ubekhuluma emkhosini wokugqiba isikhathi sokuzila kwabokholo lwesiMuslim esithiwa yiRamadan. Kulabantu abayisikhombisa abafa ekubhonjweni kwesigodlo lesi. Elemelika selikhuthaze izizalwane zalo ukuthi zilimuke ngoba ele-Iran lilakho ukuzihlasela nxa zisesigabeni se-Middle East. Ukuhlaziya lolu daba siqoqele olandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
IHamasi yinunu liyana esemnyameni, yimpisi liyana abayifaka emnyameni. Khona i-Israeli le esatshwa umhlaba wonke, the wanted and the feared Israeli intelligence, ehamba ishuthuna abantu umhlaba wonke from all corners, that is its ear to the ground. Ngitshela ukuthi ihlule ukuthi keep under control indawo engangeluveve, ngoba i-West Bank liyana kayinkulu. Ukuthi Israeli ehlula ama neighbors wonke lawana ingehlule ukuthi keep under control kumbe abantu labane baphi propaganda to keep peace with them and stay with them. Iko mina enhlala ngizibuza khona ukuthi Israel ingaka ingehluleka ibhethi yadayo encane. So those questions mina always linger and then ngihla iyamase try chayile khathesi khona phana abakade bebomba khona sebesakha ezabo izindlu zamajuda. So lawo futhi amaPalestine abadalela ama-crimes akudala. So asazi ukuthi kumbe kuyagcina sekutheni la. Kukhanya khona lokhu okwenzakala kwele Israel sokuphazamisa ubudlelwano bele Melika le Israel. Ungathini wena ngakho lokho?
Njengoba besisitsho okwama-past crimes, lokhu okobudlelwano, i-Israeli abaningi bathi yafakwa lapha ukuthi ibe yibhafa phakathi kwama-barbary states. Lawa afunga ukuthi uma ungasem-Islam kumele ukuthi ube ngaphansi ube isigqili. Khanya labana balokho begandwa ukutshengisela abanye labana ukuthi hayi asikaqedelani lana. Yona i-Israel amajuda wona lana abuyayo ngamajuda wona lana abhonjwa nguPutin le e-Ukraine. Wazukhanya lama-adverts ngaso bedinga besithi help these Jews dingana amajuda babe bedinga khona le kobo-Ukraine bebabisa khona ngapha. Kona pana gobo Israel. So the dynamics is akona, they're pretty curious. Biden, you say under pressure ngokuba ngama election. Biden sells himself as umuntu olengqondo, sense and sensibility, obalance ongasilohlane njengoTrump. IHamas yatshaya and Israel walked it as the right to defend itself. Kodwa isitshaye yadiliza sesibona izibhedlela kwatshaya izalo vele isidlulisile ukuthi uBiden laye ingasobe mbuza abanye babo ukuthi how kanti i-response ayifanani lekhaya miliyana eyenzakalayo. UBiden is forced now to ukuthi kukhangelwe i-reason and that sekukhanya ingani sekufaka i-divide between i-America le-Israel.
Lo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika. Ingcwethi kwezokulima sezigcwayise abalimi ukuthi bahlabise inkomo zabo ukuze zivikelwe emikhuhlaneni evame ukuhlasela ikakhulu ngesikhathi sendlala ebangelwa yimikhaza lamagciwane achiyeneyo efana lomkhuhlane womkhono oweheart water kanye lowekota evil. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Mandla Nkomo.
Into ongafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithola idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-nepsek. Kodwa linanzelela ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte. Khonokhyana kuyavimba imikhuhlane enjenge-teliorosis ebangwa yimkhaza. Omunye umkhuhlane obangwa yimkhaza yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha, isisenza ngani iyaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa yimkhaza. Kube sekusiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa kumbe i-black quarter. Kulomkhuhlane futhi obangwa zimiyane i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela. I-quarter evil, i-lumpy skin, the only way ukuyivimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine. Iyona ndlela yokuthi ungavimbela inkomo zakho. And futhi kulomunye othiwa i-botulism lawo ohlasela ngokufanayo. Dibhisa, uhlabe i-vaccine and inkomo nje nxa zivulelwe ekuseni ziyahlolwa. Ubona ukuthi ekhanya ingezwa kuhle kuyini. Umngane womlimi wenkomo singathi i-alternate kumbe tetracycline fanele uhlale ulayo eduze eza kuncedisa ukuthi nxa inkomo yakho itshengisela ngani kayizwa kahle uyihlabe ukwenzela ukuthi imelane lo mkhuhlane.
Asithi uyithole isifile isizifele inkomo kodwa kukhanya ukuthi hayi ibulewe yindlala, kulungile yini ukuthi uyidle?
kulento esesikhankasa ngayo kwezolimo esiyibiza sithi i-One Health. I-One Health ithi yona ukugula kwabantu lokugula kwezifuyo sokuhamba ndawonye. So isixwayiso sami ukuthi inkomo ezifeleyo kumbe efe igula kayidliwa. Ungayivula kuphela ukuthi odokotela ubatshele ukuthi hayi ngithola amaphapheje, ngithola inhliziyo inje kumbe ngithola ubuchopho bunje, kodwa kayidliwa ngoba kawazi ukuthi iphethe mkhuhlane bani. Oyibhola labo coronavirus imkhuhlane esuka ezinyamazaneni isize ebantwini. Nxa isuyehlulekile ukuthi uyigcine iphile inkomo, hayi ungangcono uyitshise kulokuthi uvumele ukuthi abantu beyidle ngoba ungagcina udala uhlupho lwedlula lolo osolukuvelele.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseNairobi kwele Kenya. Ukundaba eziphathelane labaya eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kazazi lutho ngemali entsha eyohlobo lwezigi. Zithi zesabela ukulahlekelwa imali zazo abayithola nzima abayithumezela izihlobo eyokwakha izindlu, ukuthenga ukudla kanye lokuhlawulela abomdeni imali yezemfundo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe kodwa kwamanje ehlala eDallas khonapha eMelika. Uze sikuze imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngathi kusaswele ukuthi nxa sizwisise ukuthi kati imali mhlobo bani yona le iziki. Angithi kwesinye isikhathi imali iba imali ibe imali eqinileyo. Anti kati nxa sithumeza lapha sithumeza ama US dollars afika ngale asebenze lokho enjalo engama US dollars. Kuyasiza kodwa kakusizi ngoba kwenza ngathi siloke sise America kumbe sise Britain kumbe singapi ngoba imali yabiqine kakhulu leyo esiyabe siyithumeza engama US dollars. So angazi ke korapho ukuthi iziki iyabe ilesi sindo esinganani njalo isekelwa kuyini ukuthi ibe lesi sindo.
Iye ubona ngazani lina elihlala phandle kwelizwe balichasisele yini ukuthi vele kuyasebenza njani khonokho njalo imali yena seziginywe?
Hayi, asizange sithole sibili ngaphandle kokuthi nxa kuyukuthi kungikhuthile, kodwa mina ngokwami azange ngizwe ukuthi mphongukubona nje ngama-newspaper ngasengilandela ukuthi ngolwesihlanu imali naso isifakwa ku-circulation.
Singathi konoko kuyakusinda sibili njengomuntu ohlala ngapha emazweni.
Kumele ngicasiselwe ngizwe ukuthi kuzahamba njani. Nxa sengithumeza izafika itshintshwe yini imali iye kumaziki, nxa isikumaziki ibisisebenza njani, iziki lona liyimali eyimali enganani, liqine okunganani. Konke khona lokho izinto ekengelaqiniso lazo ukuthi ngikwazi ukuthi kunjani.
Bathi-ke iziki leyijekwe ligolide lisebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe, wena ubona ngazani balibamba khonapho kumbe ubereyiko?
Angiboni ukuthi igolide lakhona liyabe linenge okunganani ngoba nxa leli igolide elibanjwe ibhenki kufanele ukuthi libe ligolide linenge kakhulu kwenzela ukuthi imali yakhona ibe lesi sindo ngoba igolide lakhona lifanele ukuthi libe worth ama-billions of dollars elikhona eliza kwenza ukuthi lisekele imali.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas khonapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ndichonanjani basalazi studio 7 ndichonanjani makiwa ake imputu mise njumlayo zomunye bakitabantu abakhalayo eMatsaut matopo okuhlangana khona eMatsaut ikhezi le mambale bathikise matshamhlophe kule ndlovu esihlupha okubi abantwini sebesengozini bakithi zamanibi enceda abecampfire cela bephuthume bakithi indlovu sezibuye emakhaya utshani abukho zizadilizela abantu izindlu kakhulu abantu abalezindlu zotshani zingozi kakhulu ematshamhlophe cela abecampfire baresponde please kakhulu kakhulu zamani ukuthi bancede kakhulu macampfire hambani yonceda sibile ematshamhlophe ngikhuluma lapha ngofamona ungwenya ngikhuluma ngikhonapha ematshamhlophe esikolweni
sebesenza izinto ezingela ngqondo amaziki yini izinto sebezibenza into ezingela ngqondo ngoba kawusakwazi ukuthi benze ngenxa yengqondo zabo lezi ezingasebenziyo lezi laba kasho abantu abangayenza impilo yabantwana bezimbabwe beright kambe 43 years sebengatshintsha ingqondo namhla sebeluphele bebhugile bephelile benje ngeke betshintshe ingqondo lapho sebeyafala ingqondo zabo lezi ezimbi lezi yikho ubona umuntu obona mayifile abantu bekhohlwa ngaye ihistory yakhe nako umgabe wafa ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe siso kwafa umgabe ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe kwahle kwaphela lelo lapho sengathi kwafa isfoko ihistory yabo imbi kakhulu laba ihistory yabo imbi so history kumele vele iyazwe la ngumntwana omncane babi laba abantu labo
studio 7 benjani basakaza abahle esibathandayo house elithandazele sisitshela indaba njengokwazi njalo hhayi uhulumente ezanupf ayiyeuwe kwi-chance aundi ngamakhanda senza loku nalokhu ngendawo zemali lezabona abavuma phethe ibritain banikeza imali yani esebritain evalelweyo yasanele phansi ngomagretesha abavume kuphelele ekhanda likankomo ayibuye esiyifunayo abayekele okunye okuningi lonke okudlala ngangqondo zabantu lokhu amathisha abo laba wenza bathathe beyilahlela kudele
sanibonani kwistudio 7 sinjani ngukhosam lo okhulumayo Mr. Gumbo ebhinga hayi laba abantu madoda seyeka bathiye mani sesizwile ngokuhlupheka sesizwile ngokuhlala emazweni abantwana bonke bayaphitha babalekela ilizwi bona bathi bayabusa bathi sinodonga hayi futhi yashema abalungisi lutho laba bayamotsha wes abahambi hayi sesikhathele please nqabe sizwa hayi lisiqolele badala tiyani kuyalehlula lokhu
sakebonakale basakaza abahle studio 7 benjani lonke basakaza abathandekayo siyalithanda lonke impili njani thina siyaphila mpela okhulumayo engumengizincube lapha odabuka kwampana sibili kwamadlambuzi kwampana odabuka kwamadlambuzi kwampana osomakagulo kwampana edamhomola odabuka kwentamati edamhomola ami lesikhalazo sami lesikhalazo sami studio 7 ingani ngasidlulisa umbuzo wami ngicela uhulumende ke siphathise ngokudla mpela eqale kwampana edumbodema yehle siyabona nenswazwi malalume madlambuzi yehle tihingwe eze kuma nebodema tengwe siyakhala indlala ihlasela abantu mpela indlala zondla encane ngiyabonga umbiko wami ngani ngawudlulisa njela lowo
siyabonga studio 7 kusinika information yeright correct ilizwe labulawa ngu Chabangu yidoti yomuntu Chabangu abantu bavota but yena wabuyelisa ilizwe emuva
ninjani basakazi kwistudio 7 labalaleli mina engikhulumayo nginguTholani Mkhwanazi elupane emzola 8 bengicela ke basakazi ukuba lihambise ilizwi wonke umuntu athole lihambise ilizwi kubaholi bethu kubaholi abasiholayo ngezigaba langezindawo zonke nje ukuba baholise wonke umuntu bangabandlulula imuntu wonke umuntu uyalamba eZimbabwe kunzima lonyaka athole kungabi lomunye okhethululwayo kungabi lomunye obandlululwayo ngiyabonga
lathi siyabonga balaleli bethu balaleli bomsakazi westudio 7 elisithumele imbono yenu kuwhatsapp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga uhlelo lwethu lwe live talk lamhlanje sikhangela labo abahlala kwamanye amazwe i-diaspora lapho isihluza kona udaba lwemali entsha yezige ukuthi iphatha njani bona abahlala emazweni aphetheya abayibo abathumela imali emakhaya lapho abadabuka khona. Singakehlukani sihlobo zami ke sikhangeleke inhloko ebezendaba ebezikhokhela. Umphathi intambo ezomvikela unkosikazi Opa Mtshinguri Kashiri kunye lomholi webutho bahlawuliswa imali ngenxa yokutshaya umuntu ngesikhathi sokutshengisela ngomnyaka ka-2019. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.